Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 12 kuNhlangula 2023 ngukhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are encouraging candidates to send in their nomination papers now.
Usikutata laba abanga nundisa ukuba batumela amapepa abo.
IZimbabwe Electoral Commission kutaza wazanqutisa ukhetho oluzayo ukuba sihambise amapepa abo masinyane kudalene nomination court.
Ikwazi yona ila ECDS yamavolontiya aba abavuyayo bazifaka phambili ukubana labo be-transmission legislature le 4200 lize lonke.
Inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe ithi ilamalunga edlula inkulungwane ezine. Amabandla aphikisayo athi iFAS yenza okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ikutaza kuzancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ngcwabakazi ukuba belungise masinyane amaphepha abo azahlolisiswa lidale le-nomination court ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana Rodney Kiwa isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission njalo engumsekeli we-commission le utshele umsakazi we-Studio 7 namhla ukuba kuqakathekile ukuthi abazancintisa belungise kahle amaphepha abo kusese lesikhathi kungakafiki umhlaka 21 Nhlangula. UKiwa uthi laba abafuna ukuncintisa balakho ukuhambisa amaphepha abo kungakafiki usuku lolu.
We are encouraging candidates to send in their nomination papers now.
Usikutaza laba abazancintisa ukuba bathumela amaphepha abo bakhuthaza zeni ukuba baze lamaphepha abo kathesi.
Kiwa wethule inkuthazo le ngesikhathi ibandla leZANU-PF lilodwa eselivezele uZulu amagama abazancintisa kukhetho lwamakhansila, amalunga edayela ephalamende kanye lolukamongameli. Umnumzana Admire Masikati okuhlangothi lwabatsha kubandla leli uthi bazalungisa amaphepha abo ngendlela efunwa yiZEC.
Abantu babezikhethe lo muntu abamfunayo ukuze ayenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama-harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gadala la ukuthi awine xa esengekela namanye amabandla abekhona ukhetho. So mbona ngathi ibandla leZANU-PF liyenze kuhle.
Amabandla aphikisayo akhanya lokhu edinga abazawamela ukhetho oluzayo, kodwa athi azahambisa amaphepha kudale le-nomination court ngendlela ehlelekileyo ngeviki ezayo. Okubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shirye Denga uchasisa ngalokhu.
Lokho kukhulunywe yizekhi ukuthi abafuna ukukhankasa ekhethweni sebengaqala ukuhambisa amaphepha abo ukuze ehluzisise yizekhi belungiselela i-nomination code, into esemthethweni kakhulu njalo njengebandla lathi yinto esikhangeleleyo ngoba abanye benqabesazi sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kuma-province angafika 9 out of 10. So kuma-province lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu.
Umnumzana Kuda Kwashe Zulu okubandla le-Alliance for the People's Agenda apha uthi sebelungisa amaphepha abazawahambisa e-nomination court.
Ngizimisele ukuthi ngihambisa amaphepha lawo e-court ngolwesithathu iviki ezayo ngoba akula ngenye indlela esingayenza ngaphandle kwalokho ngoba kumele siwuncintise umbuso khona, sibancintise labo abadala sebekhulile kungene thina emahofisini ngoba labo bahamba impini isikhathi besabancane. So lathi sesiyenza khonokho abakwenzayo, we're following their footsteps.
Umnumzana Ebert Jamuka ebandla le-People's Unity Party uchasa ngamalungiselelo ebandla lakhe.
Abanye esisebenza labo epartini ye-KPUP sebeqedile ukuyenza i-clearance yonke into ifuna nomthetho, sebelinde isuku lokufaka ama-papers yabo ku-nomination. So kukhetho siyangena.
Amabandla phose wonke yaseqalile ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iSudo 7 ngiseHarare, ngimntondolozi Ndlovu.
Abakhokhela inhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe okucatshangelwa ukuba ikhokhelwa ngamapolisa e-NCIDA Central Intelligence Organization kumbe CIO bathi balamalunga edlula inkulungwane ezine kweleZimbabwe. Bathi bazisungulela inhlanganiso le hathi ukuba ikhokhelwa ngamapolisa e-NCIDA. Kodwa abakumabandla aphikisayo bathi inhlanganiso le ingxenye yamapolisa e-NCIDA. Unuzana Kudamsanka okuhlanganiswe yefazi uthi banikwa imali ngabantu kanye lamankampani atshiyeneyo. Ulandula ukuba bakhokhelwa ngumnumzana Walter Tafumanei, omunye wabaqondisi be-CIO.
Silamahofisi ethu avondiwe lapho engikhona lethini yami sibenzela khonapho senze ama-decisions efazi. So abantu labo nxa bezama ngokuthi hatshi i-set my duty to try ukuthi ngibakhonzise ukuthi bebone indlela eyiyo.
Ye, kodwa-ke ilamalunga amaningi kangakanani ifazi ezicintini? Sizakuthola sibili baningi kakhulu, i-district le-district ilomuntu kuyefika la ku-provincial level njalo abantu bayahola. Imali yonke le ilithatha?
Ifazi yona ila esithini esikhiwa ama-volunteers. Laba ababuyayo bazifaka phambili ukubana labo bekwazi ukusincedisa le 4200 ilizwe lonke esilabo bayavolontiya. Kodwa nanxa bevolontiya lathi siyadinga ukuthi sibanike lase izimadlana ukuthi bethole ama-airtime bekhona ukufona bekhona ukudla nangecampaigna. Imali leyo sincedisa singathi ngama-volunteers nje abantu abasincedisayo lapha lalaphana bebesincedisa ama-donors besincedisa nje ngemali esijeneyo. Siyase siyavuka lathi siyengalwana la esifakele imali esifakele siyafila singatholi lapho esingathi i-coefficient isosi engasile kusengemali.
Uhulumende-ke alitholi imali khonapho kumbe losekelo?
No, uhulumende asitholi imali. Asitholi imali sinesifiso sokuthi sithole kodwa uhulumende akangeneli okwepolitics. Sesethi alitho mina liso behulumende soasilinike nasenti so uhulumende kakafike
kuno. Ye, siyakhumbula njalo belingani liyakhankasa ebantwini nxa besiyakhangela amagama abo khonangale ku-voters roll. Kuthiwa beliloba abantu phansi ubhala ukuthi lo igama lakhe mbani uhlala ngaphi. Belikwenzelani khonokho?
Ya, lapho silabantu esithi ama-volunteers ethu balabantu babo abakumahlelo esithi ngama-members elunga le-ZANU-PF. Ngikholwa le opposition layo siyabona yathi strategy yayo kuthiwa yibhrumango ukuthi ube lihlaza phandle ube yelo phakathi. Batho ukuthi bona amalunga abaphakathi kwe-ZANU-PF bona balamalunga. Thina siyamalunga amaningi akuma-structures ethu. So thina sakubona kufanele ukubana hathi njenge-organization yasibeni le-analysis yokubana out of 6.5 registered voters bangaki abangabelunga lethu abazahamba besiyakhangela amabizo abo esithi i-inspection. So abehlezi nje kathana le-police station bekhangela ukuthi okay lo ukumaselethu ubuyile uza ukumaselethu ubuyile ngakho-ke basinika i-analysis. So kathesi kula ma-36 ukuthi out of 1.7 million abajekhayo esicabanga ukuthi ngabe yiphi nami yikho sesikwenzela kuphela and sasikwenza mgcini.
Unuzana Kudamsanka ukuhlanganisa yeForever Associates Zimbabwe esekela ibandla le-ZANU-PF. Kasolelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Walter Tafumanei. Sixoxe lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Sithanda ukuqinisa abantu bakwethu ukuthi hatshi bo ifazi ayisiyo civic organization, ayisilo bandla elizimileyo lodwa. Lasungulwa ngamajaha eSolusi College besithi bona bafuna ukuthi bancedise izano kwenzela ukuthi bawine ama-election. Basebethatha imicijo yayo yayalungiswa yabunjwa kuhle ku-Central Intelligence Offices e-headquarters. Njalo silobufakazi ukuthi u-Deputy Director of CIO nguye othungamela le i-organization. Asithandabuzi ukuthi yingxenye ye-intelligence organization ngabantu abafuna ukudunga ama-election bazenze njengabantu abazimeleyo bona befuna ukuthi ama-election la angahambi kahle.
Baba Mafa, likutsho ngaliphi khonokho ukuthi ungani nguye okhokhela inhlanganiso le? Likuthatha ngaphi khonokho?
Siyababona indawo zonke, siyababona kuma-polling stations wonke, kuma-province wonke, ngabantu abaziwayo ukuthi bathelela ngaphi, ngubani obalawulayo, ngenjongo yabo siyayazi. Ngalokho mahlabezulu, asibeni lezibindi, senze umsebenzi wethu singabuyele emuva njalo singathanda udlame ngoba wona bafuna udlame ukwenzela ukuthi badilize ama-elections la ngoba sebebonile mpela ukuthi lonyaka bazabamba insiba zejuba i-Triple C lo-President Chamisa yibo abazatshaya intambo. Ngalokho sithi ayi abazimelanga bazalwa yizanu njalo babe yimbaxa ye-CIO. Lokho silobufakazi obukhulu kodwa ke sizanqoba noma besenza imcimbi-cimbi yokuthusela abazali emakhaya.
Lo ngumnumzana Felix Makalela Mafa okubandla le-CCC sixoxe naye ekobulawayo. Zithwele nzima izakhamuzi zemcwazini esiqintini seMatopo esobelweni seMatopo South lapho amasela azenzela uMathanda etshontsha izifuyo zabo ikakhulu obabhemi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Kusukela ekuqaleni kwalo umnyaka sokula madonga afika amakhulu amane 400 okubikwa ukuthi atshontshwa kulesi sigaba. Iningi selilala liqutile komvunda lilinde izifuyo. Ugogo Magazela uthi amasela athaya avala isipa sakhe sababobhemi.
Ngibatshontshela usuku kade avofika amadonga afika.
Utshontshela mangaki wena?
Mina ntshontshele 7. Kondo yawube khona lapha ephumula leBellevue. But ke sihambe se-report. Kwesinye isikhathi ungaripoti uzokutade nga 3 months. Ngoba bengaze behlangane labantu beqhuba amadonki. Abababuzi, uyahamba umuntu nje watshontshile ahambe, ahambe lawo. Amasela abaleka thi amapolisi. Hayi uhulumende kasikhangeleki ukuthi amadonki aqakathekile. Ngoba ayasinceda.
Esinye njalo esekamuzi umnumzana Mika Mpofu uthi sebaqeda amadonki akhe njalo kwamanje sebengenela lenkomo zakhe.
Hayi kutshontsheni bayatshontsha kakhulu. Kathesi basanda kungitshontshela inkomo ezimbili. Angathola kuphela amabhera zikunywe eceleni komgwaqo. Akulo sokwabantu. Njengamapolisa nisengaripota kakhulu. Akula muntu osebenza kwambamba. Akula.
Liyakhala lepolisa lesigaba umnumzana Never Chuma.
Hayi lapha izifuyo zindlela eziyaphela. Sokuphela kakhulu zidonki. Inkomo yebakwenza kodwa hayi akuvamanga ukuthi kulandelekane. Idonki yizo esezibhelile kakhulu abantu bakhalile indawo yonke nale. Abanye abasela vele.
Usobhuku Mhlanga weMcwazini Village ufakaza ukulahlekelwa kwabantu izifuyo zabo kulindawo.
Vele sesihlala abantu izakhamuzi sesihlalele evalweni amasela asebhakile lapha kusafuywa la kuqiniswa kusafuywa njengamadonki haya ayaphela ngesikhathi sisiba la madonki la ngabe namhla abantu kabathwala nzima ukwenza imisebenzi yabo kodwa awusozibona umuntu ngaze uyayithenga sasiyakuvingekho. Amapolisa asincedise. Lathi siyazama ukuthi sizincedise kodwa ke siyafisa lokuthi amapolisa asincedise.
Kwabotshwa umuntu ephumula kobulawayo kunyanga ezimbalwa edlulileyo oyethengisa inyama yedonki. Abantu sebecabangela ukuthi mhlawumbe amadonki abo ayabulawa inyama yabo ithengiselwe uZulu. Usobhuku uyaphambili egcizelela ukuthi kungenzekala ukuthi uZulu wakobulawayo othenga inyama emgoqweni uthenga inyama yedonki.
Lo uzathenga kwesikhathi uyathenga inyama ungayazi ukuthi ingaphi isiyiphisiphisi ungayazi ukuthi ivele ngaphi. Ingozi yona le siyezwa kuthiwa amanye amadonki abonakala endaweni zephumula ngale egangeni lelo. Manje ngala kungeneki, ngala kungeneki ngaphandle nxa ukuthi uhulumende angancedisa abantu besithi besiya khona ngale nxa ukuthi azwakele. Kukanje kula mapolisa abale sikhathi.
Nxa usithi akungeneki benzani, bayatshaya?
Ababulala, ababulala. Bayabulala sile ngoba labo uyabizwa bekhuluma ukuthi lapha vele asifuni umuntu olobumbulu bakhe. Bajonjani, bathi asifuni umbulu.
Isikhulumeli samapolisa esabelweni seMatheleni South, u-Assistant Inspector Moyo, uqhazisa ngokwenzakala esigabeni lesi.
Thina njengamapolisa eMatheleni South, sithanda ukukhuthaza uZulu, ikakhulu esigabeni seMatopo kwelekezi. Bananzelele kakhulu izifuyo zabo, ikakhulu obabhemi. Silabo abatholakeleyo eSontala, sebequlwe indlebe, okwenza ukuthi abantu abanikazi besilele ukubananzelela. So, basofanini kakhulu izifuyo zenu, kuzigeke ngalezi, sithi ingalo yomthetho izalibamba.
Izakhamizi zicela uhulumende angenele ngoba amapolisa sehlulekile ubamba amasela njalo zithi azikwazi ziyalimangani lonyaka njengoba amadonki esephelile. Ngiyimele Studio 7 ngisemncwazini eMatopo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Thank you. Sengangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Silvio Berlusconi wayengumkhokheli wakwele Italy lasekho. UBerlusconi wayesaziwa ngokuthanda ukukholisa emaphathini lokuya emacansini labesifazane abaningi ubhubhe namuhla. Akwaziwa ukuba ubulewe yini. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba sokulungiselelwa umngcwabo wakhe. Kulabantu abalijomi abagoqela kade bechada abafe engozini yomgwaqo kwele Australia. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba imota kade behamba ngayo ebithwele izethekeli ibhewuke entabeni okulenkungu e-New South Wales izolo ebusuku. Usebotshiwe obetshayela imota le. Sokuhlengwe abantwana abane ehlathini kwele Colombia abahlale egangeni okwenyanga ezingamajumi amane kulandela ukuwa kwendiza mtshina akade behamba ngayo. Abezindaba abe-Reuters bathi abantu bamangaliswa yokusila kwabantwana laba okwesikhathi eside bebodwa egangeni. Bayalwa okumangalisayo kule Sudan okulempi yomvukela. Kulamazwe ambalwa azama ukumisa impi le eqhubekela phambili ngamandla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu eZimbabwe bakhuthazwa ukuba besebenzise ngonanzelelo imbawula ngesikhathi samakhaza. Ingcwethi kwezempilakahle zithi imbawula zibulala abantu abaningi minyaka yonke ngoba kayisetshenziswa kahle ngozulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ingcwethi lezi zithi ukusetshenziswa kwembawula ezindlini kuvaliwe iminyango lamafastela kwenza ukuthi ikhiphe umoya obizwa ngokuthi yi-carbon monoxide ohitha umuntu acine elahlekelwa yimpilo esebuthongweni. Zithi lokhu kungenxa yokuthi i-carbon monoxide igcwala masinya ukwedlula i-oxygen ephefumulwa nguzulu, kungakho iyingozi nxa kuvalwe indawo ezingenisa umoya ovela phandle. Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya, udokotela esibhedlela sempilo, uchasisa ngokusetshenziswa kwembawula ezindlini.
Uyaxwayisa ukuthi inanzelele ekusebenziseni imbawula. Imbawula zingaphambanisa into eziningi. Nxa kuyukuthi imbawula le ele-coal eningi livali bese livale emnyango lithi liyalala ebusuku, iyingozi empilweni zabantu. Kumele abantu basebenzise imbawula nxa sebesiyalala, imbawula zifakwe phandle zingaze kwalalwa kuvalelwe endlini. Lezi zona ezenziwe ngekhoulu vele umnyango lasemini ungazi wavalwa.
Umongi umnumzana Thulani Mahlangu uthi intuthu ephuma emalahleni embawula iyabulala nxa umuntu engayihotsha.
Imbawula ziyingozi ngoba zile ntuthu ebizwa kuthiwa yi-carbon monoxide. Li carbon monoxide ayizwakali umnuko kodwa iyabe ilokhu isiba khona. Njengoba abantu abaningi bevala iminyango bevala lamafasitela nxa bengangena endlini, kutsho ukuthi umoya esiwujayeleka awusangeni endlini, kuyabe sokutholakala leyo carbon monoxide kuphela. I-carbon monoxide ingangena emzimbeni ayiphumi, izahlale lokho ikhona okugcina kubangela ukuthi umuntu afe ngenxa yokuhotsha lintuthu okuthiwa yi-carbon monoxide etholakala ezimbawuleni.
Umnumzana Joseph Nkomazana, unobhala wenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu kumele benanzelele lapho ababasela khona umlilo labantwana ukuze kwenqatshelwe ingozi.
So isikhathi somqando sinanzelele into zomlilo, sinanzelele lapho esiphasela khona imlilo. Iya kulanto singayenza vele siphakathi kodubo, asisila mali zamagetsi, amagetsi akhwela. Uzubantu siyabona ka izesi yakhweza njalo ikhweza wona amagetsi angikhona engekho. Nxa engekho kunzima ukuthi siphonge ukuhlala kungela nto eyenziwayo. Abantu begcina sebecabanga ukuthi khona badinge lezo nkuni babasemambawula bafake ezindlini.
Unkosikazi Melissa Chuma, isakhamuzi sakobulawayo, uthi abantu kumele benanzelele ukuthi abalali le mbawula ezindlini kanye lokuvala ngci kugcine kungangeni moya.
Nxa sikhangela khathesi sesingene esikhathini somqando, kodwa okuqakathekileyo kumele sikunanzelele lokuthi sikwenze nxa sisebenzisa imbawula yokuthi akumelanga sivale endlini kungangeni moya ngoba kuyabulala, ikakhulu i-coal. Siyananzelela ukuthi iningi nxa lifake imbawula liyavala umnyango lamawindi, abanye baze balale ubuthongo bengacitshanga imbawula, okuyingozi kakhulu, abanye basuke bafiyele ebuthongweni.
Ingcwethi lezi zithi akumelanga imbawula zifakwe duzane lezigqoko lokunye okufanayo. zithi akumelanga uzulu alale endaweni okulembawula ngoba kulula ukuba bebulawe yentuthu engakhanyiyo i-carbon monoxide. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi enkayi esabelweni seMathabeleni North bakhala ngentengo yempahla ekhuphuka phose nsuku zonke kanye lesivuno esingathola lutho lonyaka. Bathi uMangoye uselala eziko. Kubika uNodaba Dlamini.
Izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akulamisebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa yikugukuteka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTogwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Sesihluphele, siyaswele ngesenti, siyabhema, kumele sigayise. Abula mali, izitolo athesintu nakhona ama-price angkhona alubhethu. Kusukela kuthiwa $3, amafutha kuthiwa $4, abanye bathi $5. Njalo ukuthi abeni uhulumende iyakwenza ukuthi i-price control ngabona sibhethe ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emathetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Asibesifisa ukuthi ngakuyehla izinto lezi sithenge kuhle ngoba yazi avela kakuthengeki sibili, yazi noma uhlezi ekhaya yazi hhayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hhayi akusasicacelanga kuhle ngoba vele hhayi asivunanga kulalutho emasimini, so asikwazi lokuthi vele sizakwenza kanjani lo nyaka.
Umnumzana Sithelo Mpofu laye ukhala ngentengo lesivuno esiphansi lonyaka. Uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikusweleka kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo.
Indlala inenge ebantwini ngoba vele already sesebolekana izimpuphu umuntu ayishuleke khona ukuyibisi lawo bonke. Abantile family vele kaguzanga zuzelweni igogogo ubona ukuthi vele kalandle angakubhadala ngayo. So le ntengo vele na yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ukhokhi ngoye susidlala zindumba zwene zoqeda idubo bona ukwa lamafutha.
Umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa ikusweleka kwamathuba emisebenzi.
Ukuze uthole umuntu ehamba-hamba kulapho ethengisa something kumbe ezothenga something eshop uyabe esebenze somewhere, wasebenzela enxanye uchayise dina, enxanye ugamulile, enxa uhambe wabanje inkuni, abanye bazidiliverela inkuni khona bezokupheka ngama-5 euros umuntu khona bezokuthiwa yimali.
Ukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu. Unkosikazi Siphathisiwe Mabhena othengisa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola leMelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019.
Sokudula amahulisela amaningi kathesi vela njengekho kheshi yabi phezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodoti vele lo lanxa uyithwele ngefoni wafaka lokuthawula mali.
Umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uzulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla.
Sesifisa ukuthi nxa kungaba lamalona nje sakwazi ukuthi siyeboleka imali kugovernment. Ugcwalise ishopu yakho, uyigcwalise ishopu ukuthi uzathengisa nearly 3 months ungawodanga. Ngesikhathi uthengisa lapho uyakuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali abayikweletile.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana.
Ziningi izimali abangazinikwa enye nge-women's bank, enye nge-Zimbabwe Community Development Bank, enye nge-women's Development Bank. So zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities.
Abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini.
Oh, Okwamanje ke zonke isikhathi senu balaleli be-Studio 7 nakasizwe ukuthi lamhlanje lithini ngalokho elikubhekane lakho njalo lokubengelela izihlobo labangane.
Salibonani, salibonani mahlabezulu. Igama lami nguPhathiwe Sibanda, ngikhuluma ngikwele South Africa ngokokuhlala. Uhluphe engibhekane lalo okwamanje ngilomne wethu owabotshwayo eBotswana usedonsa inyanga. Kodwa ngiyabonga ukuthi izakhamizi eziduze nami labangane ayi bayangincedisa kakhulu ukuthi singenza njani ukuze aphume. Yena-ke wabotshela ukuthi wayehamba ngemoto elomuntu ongelazincwadi babupha bonke abantu ababephakathi kwale moto, kodwa yenayi icala akalenzanga, izincwadi nje zalabantu ababehamba labo. Yilo kuphela uhlupho engibhekane lalo okwamanje. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami zonke, ngibingelele umntanami Admire Moyo, ngibingelele umama wami ekhaya, umamazala wami, ngithanda ukudlala laye ngithi ngusihluzeni, usihluzeni kamadlela. Ngithanda ukubingelela ugogo wami Mahlomuka osekhaya entunungu esigabeni saseplumtree. Unyoni umfana wembuzi zami oyelwisa iy'nkomo zami ekhaya, uDaniel Ngwenya umntakamamazala ngezinda kanjalo.
Salibonani, mina ibizo lami nginguSithabile Nkomo, ngihlala koBulawayo eZimbabwe. Into esihlupha lapha koBulawayo bakithi yikuwa kwamandla edola esithi RTGS. Sesihlutshwa yikhonokho ukuthi uze uthenge isinkwa sakoProton sokumele ube le 10,000 bonds ukuthi ugade umthova ukuze uyefika koBulawayo. I-10,000 bonds. Sokusitheza ngamakhanda kakhulu especially thina silabantwana abafunda enzikini yedorobha, ngoba ukuthi umntwana agade ekuseni esiye esikolo agade ephenduka sokumele abe le 20,000 bonds, okuyimali enzima kakhulu ukuthi uze uzibone usibambe imali engange 20,000. So yinto esingathi isihlupha kakhulu kokuthi kusiyaphela linyanga kaJuni asikwazi ukuthi kuyabe umthova usuyimalini, ngoba sikhuluma namhlanje nje isinkwa siyi-10,000, umthova uyi-10,000. Ngiyabonga, ngibingelele kuyo yonke imuli yasephelandaba koBulawayo. Ngibingelele kunye labantu abami. Ngiyabonga.
Igama lami ngubekezela Ngoma, ngihlala koBulawayo. Izinto currently zizima ngenxa yama-exchange rate lalaba, kwenza kube nzima ukuplana for whatever, particular labantu abalezimali emabhenki lalani, lama-prizes suddenly sehayikile. And amanzi asilele ezweni lethu la, amanzi ashota, lamagezi akunzima, hopefully kuzalunga one of these days. Currently hayi, ngingathanda ukubingelela abantu abami lo medium, aba my two boys and the wife, it's okay, thank you so much.
Le yimbono yabalaleli be-Studio 7 bakhuluma sivile abantu. Nxa ufisa ukuthi ungene kunamba ke ukhulume labantu, thumela i-audio yakho kunombolo ethi 202-394-4872. Wathi ngiphinde njalo lapho ke wabhala ngelahle kumbe ngokunye ubhala ngozwani, nanso khona ngapho ke nxa ubhala enhlabathini ubhala kuzwakale phela 202-394-4872. Lingakhohlwa njalo ulive talk namhla sikhuluma ngokunikwa kwamuye undawaningi sithole isicoco sobuqhawe belizwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye besilazo. IZimbabwe Electoral Commission ikhuthaza abancintisa kukhetho oluzayo ukuba behambise amaphepha abo masinyane kudalele nomination court. Inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe ithi ilamalunga edlula 4,000 ezigabeni ezitshiyeneyo eZimbabwe. Siluqhube lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa umthembo Stemba uKeeps Dube ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.